Isikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Sibonge uJonga Kandemiri ngokusinika uhlelo ngolimi lwesishona. Olamukela njengabo lenkulu ku Studio 7. Namhlanje ngompandula 7 2023 ngoprofeti Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje.
Njoba libona silapha sihlangene ukuthi sizogcotshwa singene sisebenze ngokusemthethweni esikhangeleleyo ukuthi sakhe nini imithetho ekwabithwa o ebenefitwa nabantu bonke esikuthi thina ukuthi proceed forever.
Kugcotshwe amalunga edalela eParliamente namhla eMount Hampton abagoqela abakubandla leZANU PF lele Citizens Coalition for Change. Kuqhamuke udlakela phakathi kwabasekeli bebandla leZANU PF labe-CCC phandle kwama-ofisi ekhansili yeHarare e-Townhouse namhlanje ngesikhathi yamakhansela amatsha egcotshwa ukuqala umsebenzi. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Ugcotshwe amalunga edalela eParliamente namhlanje eMount Hampton abagoqela abakubandla leZANU PF lele Citizens Coalition for Change elithi ukhetho lwatshontshwa ngumongameli Emmerson Mnangagwa lebandla lakhe. Kubika uMlondolozi Ndlovu.
Amalunga amatsha afungiswe ngumnumzana Kenneth Chokuda umabhalane wedalela eParliamente. Abameli abaningi bathi bazimisele ukusebenzela uZulu weZimbabwe. Omunye wala madlabuzane okusebenzela uZulu ngumnumzana Decent Collins Bajila omele iluveve makhandeni edale.
Ukuthi size eParliament kuqakadeke kakhulu ngokuthi siyakwazi ukuthi sanqoba, kodwa sanqoba ukhetho olulobuqili phakathi. Nxa sinqobe ukhetho olulobuqili phakathi kuqakadekile ukuthi abantu sihambe siyebamela, ngoba sathi sikhankasa asitshongo ukuthi sifisa ukunqoba ukhetho oluhambe kahle, sathi sifisa ukunqoba ukhetho laloba luhambe njani. Siyananzelela ukuthi sinqobile, sinqobe ukhetho olulobuqili obukhulu phakathi, kungakho kuqakadekile ukuthi size khona lapha.
Umnumzana Pasha Sivanda owalahla phansi umgcini incebo kahulumende umnumzana Mthuli Ncube ukukhetho eCountry Park, laye uthi uzasebenza gadalala ukuze kulungiswe okuhlupha abantu bakuleyo ndawo.
Njengoba libona silapha sihlangene ukuthi sizogcotshwa singene sisebenze ngokusemthethweni esikhangeleleyo ukuthi sakhe nini imithetho ekwabithwa o ebenefitwa nabantu bonke esikuthi thina ukuthi proceed forever. Why isitsho njalo? For so long iParliament yethu iabuswa kwakhiwa kubulawa imithetho eyenze lutho ekwabithwa ngabalutshwane. So
omela omama eParliament eHarare unkosikazi Ellen Chiriedenga uthi uzakhuluma kakhulu ngokubhekanela besifazana. Umnumzana Tafazwa Mgwadi omele iBuera West edayele eParliamente uthi ulethemba lokuthi amalunga wonke azasekela okufiswa nguhulumende webandla leZANU PF.
Sworn in as members of parliament, all of us, including the opposition bench, is a testament that we are now moving forward and the nation has already started gathering steps towards moving forward. And I hope that we are going to have a robust engagement.
sesigcotshiwe njengabameli bepharlamente sonke labo ebandlela ephikisayo ilizwe selisiya phambili ngiyathaba ngalokho ngithemba sizasebenzisana kuhle
ukungena kwebandla le-CCC ephalamende nakumakhansili kuza kwenza ukuba kube nzima ukwethenjwa nguZulu ukuba kalivumelani lempumela yokhetho kodwa ingcwethi kwezombusazwe ezimeleyo umnumzana Bekezela Gumbo uthi benze kuhle ngokungena ephalamende
yekulicebe elihle kakhulu yekuyidisizini enhle kakhulu eyenziwe yi-Tripuzi ngenxa yokuthi abantu ababavoteleyo babavotele befuna ukuthi bebakhokhele whether babakhokhela egomora kumbe babakhokhela eparadise bakhethe ukuthi babakhokhele okwesibili icebo leli lilungile ngenxa yokuthi i-opposition ma isiwinile indawo zenezo kumele ukuthi izivikele izisebenzise ukutshengisa abantu ukuthi iyafanela ukubuza ukwenzela ukuthi labo kade bengaboni bebone
ukuthi tyale lephalamende ele-National Assembly lilabameli be-ZANU-PF abalikhulu lamashumi ayisikhombisa lasithupha 176 abe-CCC balikhulu lantathu 103 ukuthi indawo yase-Good West imelele ukuba lo mmeli ngemva kokuba omunye owayencintisa kukhetho ezimele umuntu onomtono wabhubha kungakwenziwa ukhetho ukuza kwenziwa ukhetho lwama-by-elections e-Good West ukuphinde kwagcotshwa abameli bedale le-senate lapho ibandla le-ZANU-PF elilabameli abangamashumi amathathu lantathu 33 ele-CCC lilabangamashumi amabili lasikhombisa 27 kuthi induna zilabameli abalishumi lasishiyagalombili 18 abantu abaphila lobugoga bamelwe ngababili ngimele istudio 7 ngiseharare ngimlondolozi Ndlovu
Kuqhamuke udlakela phakathi wabasekeli bebandla le-ZANU-PF labe-CCC phandle kwamahofisi ekansili yeHarare e-Townhouse namhlanje ngesikhathi amakansila amatsha egcotshwa ukuqala umsebenzi. Kulabanye abalimeleyo abagoqela omunye owesilisa obonakale esobha igazi emhlane. Kubika uMavis Gama.
Kube lokuxokozela okukhulu phandle kwe-Townhouse eHarare lapho okubuthane khona abasekeli be-ZANU-PF labebandla eliphikisayo ele-Citizens Coalition for Change behlabela ingoma zokuchothoza njalo behozana okubangele ukuthi bacine sebechayene abalimeleyo bagoqela omunye wesilisa obonakale egeleza igazi emhlane kucine kungenela amapholisa aqeda umsindo udlakela lolu lusenzakala phandle phakathi kwamahofisi ekhansili bekugcotshwa amakhansila asanda kukhethwa afika phose amachumi ayisithupha 59. Kodwa akusakhethwanga umeya wedolobha leli ngoba kulombiko omise lokhu ovele kuhlangothi olubona ngokwakhiwa kwezabelo olwe-Public Works and National Housing olawule ukuba umeya akhethwe ngelanga elehlukileyo okuyinto enzakale njalo kobulawayo izolo. Omunye wamakhansila eHarare ogcotshwe lamhla ngumnumzana Lovemore Makuwerere omele iward 24 njalo engowebandla le-CCC.
Sifumo yakhe isibhedlela. Ama-plans ankhona esibhedlela sesilawo. So sizakucela uZulu nabanye abangasincedisa ukuthi siyakhe isibhedlela sebesi. Okunye engingafisa kona ukuthi sithwale izinto. Ngoba hayi khona apha yikho esile challenge khona.
Unkosikazi Teresa Taguma Thomas ongene nge-proportional representation phansi kwebandla le-ZANU-PF ufisa ukuba idolobho leli lihlanzeke.
IHarare ayisamanga kuhle because of ama-council lawo awe the other party. They are not doing umsebenzi wabo kahle. So we want to challenge them. Thina abe-ZANU-PF.
Ngaphambilini kokuba lomkhosi uqale umabhalane omkhulu weHarare uinjiniya Hosea Chisango wazise ngohlelo oluzolandela ngemva kokufungiswa kwamakhansila la ogoqela ukuthi kuzamele bangene umhlangano wokubafundisa umsebenzi wabo emhlanganweni abazawenza lomnumzana Tafazi kwaMguti unobhala obona ngezedolobho leHarare Harare Metropolitan Secretary for Provincial Affairs and Devolution. Anduba kukhethwe umeya lomsekeli wakhe kanye labagcini sihlalo labasekeli babo kunsukwana ezilandelayo hatshi lamhla njengalokho obekukhangelelwe ngabaningi. Lokhu kuphikiswe ngukansela Danford Ngadziwore we-CCC omela iward 16 kumanisipala weHarare.
This manifesto is another that we need to talk. So are we saying we are now rewriting the process?
Angiqali ukuba lapha njengokansela, kambe lokho kutsho ukuthi sesisibhala kakutsha isisekelo sombuso na.
Abanye abafungisiweyo bagoqela unkosazana Cecilia Chimbiri owe-CCC ongene nge-proportional representation, lo mnumzana Simbarashe Chana Chimwe owebandla leZANU-PF owaziwa njalo ngelokuthi Dama. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingu-Mavis Gama.
Siloku sikudaba olufanayo lokugcotshwa kwamakansela, kugcotshwe alishumi lane 14 eVictoria Falls, iningi lawo bengabe bandla eliphikisayo eleCitizens Coalition for Change. Bona-ke abathi inhloso yabo yikusebenzisana njengekhansili ekufezeni izifiso zikaZulu. Kubika uNokuthaba Dlamini.
Ngalizwi linye bathi okusemahlombe abo njalo okumele kufezwe ngokuphangisa yikuxazulula udubo lwamanzi idolobho leli elibhekane lalo loba nje lincelezelane lomfula uZambezi. Isiphathamandla sekhansilini yaleli dolobho umnumzana Roni Dube uchasisa kabanzi ngohlupho lwamanzi.
Lapho siwathatha khona emfuleni kulenkalakatha yempompi edubukileyo khona phana, yiye sizama ukuyilungisa. Sesize sabiza labo contractor abavela koBulawayo ukuthi basincedise.
Omunye wabafungiswe ukuqala umsebenzi emela iward 8 unkosikazi Priscilla Chuma Mhlanga uthi ngaphandle kwamanzi ziningi inkathazo ezikulindawo.
Okwakathesi ungakhangela njengakuBD 46 lapho enhlala khona, abantu bakhala ngendaba yamanzi, bakhala ngendaba yesuwa, bakhala ngendaba yama-roads, izulu lingana laphana kuyagcwala asila noma gravel.
Ongumqondisi Chief Whip wamakhansila la umnumzana Richard Mguni uthi uhlupho lwamanzi luyimpica kuzakhamizi eziningi.
Into esikhangeleleyo lapha ngama-councillors including lami indaba yamanzi, ngoba idolobho vele likhala ngamanzi, liyachisa ngamanzi. I think that into okufanele kuqala ukuthi ngasiyahlala siyi-address indaba yamanzi. Yes, imigwaqo isesecondary but amanzi ofanele siwakhangele ukuthi yoba promised bazasifakela ama-reservoir in 3-6 months. So fanele sibone ukuthi kuyenziwa ngokuchecha.
Ongene eliqembu elizimele lodwa umnumzana Thafatswa Mutowa uthi laye uzasebenzisana labanye bakhe abebandla eliphikisayo ele-CCC.
Indaba yamanzi aso indaba engasova nge-one day, indaba engasova maybe in a year's time, because into yakhona using the old system. So you need to ukuthi sibekezele kube nesikhathi ukuthi silungise indaba yamanzi.
Uthi njalo uhlose ukuphakamisa intsha ngezenguqu, lokhu kungeminye yemizamo yokulwisana lohlupho lwezidakamizwa. Kulinhloso usekelwa ngunkosikazi Mhlanga.
Intsha esilayo abala lutho lokwenza, that's why they are involved in drug abuse. Ungakhangela even in my manifesto I indicated ukuthi sikhangelele ukuthi ungakhangela emkhosana ngale akula ground yelokuthi abantwana bangadlalela. We don't have i-library yokuthi abantwana bangahamba beyestada. We don't have anything. Lo mistadium ungakhangela sona lesi it's incomplete okuthi abantwana behambe beyekwenza behambe beyenza ama-games abo.
Omunye wabathathu abangene kuhlangothi lwe-Women's Quota, unkosikazi Mabhukwana Ndlovu, uthi eyakhe injongo yikuza le nhlelo zokuthuthukisa abesifazane.
Thina njengomama sifuna ukuzama ukuphakamisa omama, sibancedise ukwenza ama-projects ukubana benele ukuziphilisa ezindlini, benele ukugcina abantwana bebahambise esikolo, lokubona ukuthi izinto abazenzayo ezinye zingalunganga ayincebe ngasitopha kunokungena emabhawa wat, especially i-youth yabomama.
Abesifazane laba bathi okunye njalo abahlose ukukufeza yikutholakala kwendawo zokwenzela imisebenzi yezandla efana lokuthunga, ukweluka amadoyili, amabhasikiti kanye lengcebethu ezizathengiselwa izivakatshi. Ngemva kokuthathwa kwezifungo, uDube ugqibe ngokuqonqosela amakhansila la ukuthi bazaba lomhlangano wokufundiswa ngokujulileyo leyo okukhangelelwe kibo kulandela iAdvance Councils Act qedwe behlale sokubunjwa amakomiti ukukhethwa kuka mayor lokunye ngimele iStudio 7 ngise Victoria Falls ngingunokuthaba Dlamini.
Abantu abangamashumi edlula ayisithupha 63 bahlolwe izolo kobulawayo batholakala belomkhuhlane wesihudo. Lo mkhuhlane ubikwa usumemetheka kakhulu elokitshini lePhumula. Ubathabele Masuku usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Ukumemetheka komkhuhlane lo kutsho ukuthi sekulabantu abangamakhulu amahlanu lamashumi amane lanye, i-541 esebahlolwa batholakala belomkhuhlane wesihudo kobulawayo kusukela kuviki ephelileyo kwaphepha abangamashumi ayisikhombisa lantathu, i-73. Lokhu sokwethuse abantu abaningi abathi umkhuhlane lo ubangwa yikuswelakala kwamanzi ahlanzekileyo. Esinye isakhamuzi sePhumula unkosikazi Elizabeth Nyirenda uthi amanzi nxa ekhona ezimpompini ayabe engcolile njalo elephunga.
Into enkulu yindaba yamanzi. Amanzi yiyo iproblemu enkulu ekuthi amanzi kathe saqeda iviki engekho khonapho nxa ebuya amanzi awo engcole emnyama ethi tsu. Even nxa ukabhoyilisa lapha uyeza enuka sibili enuka uyabo enuka kokuthi vele amanzi lawana vele ayenzi kunate enjeyani. Manje uya every week wethatha amabhini but wona abantu wajikijele emakhonini khona emajikijele ekhoneni idoti amaphamba kuyini konke uzathola impukanezana zesibuya futhi emayana amasuriji lawo vele amakhona wonke adobuka amasuriji wodwa.
Isakhamuzi sePhumula umnumzana Albert Mhlanga uthi kuhlale isikhathi eside amanzi engatholakali okubangele ukuqhamuka komkhuhlane wesihudo.
Into eyenzakalayo ukuthi ePhumula kuhlale kungela manzi isikhathi eside lanxa amashedule ama-Wednesday lama ngi-weekend la ukuthiwa ayabuya amanzi ePhumula abe engabuyi kwenzela ukuthi abantu bebesebenzisa izambuzi kunjalo abanye besebenzisa egangeni indawo yonke yagcwala ingcekeza ukuthi nxa impukane zithe zaqondana le ngcekeza leyo zisuke zizokuletha futhi ekudleni kwabantu kwenzela ukuthi imkhuhlane isuka khonapho empukaneni.
Umabhalane weBulawayo Progressive Residents Association umnumzana Thembelani Dube uthi isihudo singabe sibangelwe ngamanzi angcolileyo.
Imbangela igoqela ukuthi amanzi abuyayo mhlawumbe abuya evele eselengcekeza evela kuwamaphayiphi. Lokho kubangelwa ukuthi kuyathatha amalanga ambalwa amanzi engekho evaliwe sithi water shedding. Sahlolisisa ke abazempilwa kahle bazathi-ke ngase bephume lesisombululo esegcekeni bazise kodwa okwakhathesi abantu bakhala ngokuthi banatha amanzi ayesanda ukuphuma ezimpompini. Esikhathini esiningi nje abantu bayakhelela bafake ezinkonxeni zabo bazinathela amanzi lana kwamalanga nala ambalwa kungabi lo hlupho oluthize.
Umqondisi wezempilakahle weBulawayo City Council uDokotela Edwin Sibanda uthi ukuswelakala kwamanzi ngokunye okubangela lokhu ngakho bayelapha abagulayo kungela mbadalo.
Amanzi avuliwe kusukusela kuthanga sizazama ukuthi ahlale evuliwe throughout kusukusela ngolwesithathu last week lokho bebuya abanye siyabalandela ezindlini siyebalaphela ezindlini partners asincedisayo i-Africa Ahead labanye bakhona phansi khona ngale labo asincedisa nalapho esithola esifuna khona uncedo. Into yokuqala yokuhamba kwamanzi kungabi khona kwamanzi kwenza ubuchapha bande ezezimpompini lezi ezinye zakhona ezezindala abuya ezethwele ingcekeza eyasala isiba khona ngesikhathi amanzi engekho.
Ngenyanga kaNtulikazi abantu abalikhulu lamashumi ayisitshiyagalombili lengxenye i-185 babanjwa ngumkhuhlane lo. Ngoncwabakazi inani labantu ababanjwe isihudo bedlula amakhulu amabili i-206. Ikhansile iqhubeka isipha izakhamuzi zakobulawayo amanzi okwensuku ezimbili ngeviki ngoba amadamu kawanamanzi anelayo. Ngimele Studio 7 kobulawayo ngingubathabile Masuku.
Abanye abantu lokho betitibela ikulandela kunqoba kwamongameli Emmerson Mnangagwa ukhetho oluqhutshwe kunyanga edluleyo olulempumela ephikiswa libandla le-Citizens Coalition for Change eliphikisayo. Abe-CCC bathi basakhulumisana lenkokheli yamazwe angezansi kwezwekazi le-Africa eyesadeki ngokuthi kwenziwe olunye njalo ukhetho, kodwa abe-ZANU-PF bathi i-CCC isiphelelwe umphako. Inhlanganiso ezazizihlola ukhetho lolu zigoqela i-SADC, European Union, African Union, ezithi ukhetho lolu kalukhutshwanga ngemfanelo. Loba abe-CCC besola impumela yokhetho lolu, namhla kugqotshwe amalunga amatsha wonke edalela ephalamende njalo lamakansila emadolobheni achiyeneyo lendaweni ezichiyeneyo zelizwe izo lokugcotshwa amakansila kobulawayo. Abantu abaningi bathi kuyamangalisa ukubana amalunga e-CCC agcotshwe ngesikhathi ibandla leli likhala ngempumela yokhetho. Ukuze sihlaziye udaba lolu, uGate Dube we-Studio 7 uxoxe lomnumzana Belief Kaule owe-ZANU-PF lomnumzana Fortune Mlalazi owe-CCC.
Mina ngavumelana lento ekhulunywe ngosilo lwamaphosa ukuthi vele kuthi akuze kube lo akulakhetha ukuzathwala uhambe kuhle. Mina yamangala i-CCC ukuthi igalelani labo bawine khona ama-councillors lama MPs amapositions abawinileyo bathi ukhethe luhambe kuhle. Ngazo kusiza kuposition kulokuze niyamukamongameli labo bathi bona baregive. Honestly, I'm failing to understand. Abayekele phela bahle bathi yonke into yakho labayikhalale ngendlela enjalo uma besithi ukunye kwakho kuregive. Yikho nje hayi no, but let's be fair. Ilizwe ngelethu sonke akusetshenzwe kuye phambili.
Yes, akuzwa kakhulu ke baba Mlalazi.
Ukhetho lweZimbabwe solwenziwe lwadlula ngokujwayelekileyo sibone izimanga sibone into eziyanisayo kade zisenziwa yizeki incedisana lohulumende. Kungani ngisithi incedisana lohulumende? Ngoba ubuthunga accuser izeki ukuthi lapha lehlulekile, izeki izithulele idifendwe ngomthwangwa labomangwana labo bonke abanye abezana. So akumangalisi lokho okwenzakeleyo. In fact idlulisile this time ungazake kwenzakale okubanga lokuthi izanu izigijimele iye court iye kuthi izeki kayibambanga kuhluhlela lokhetho. Okuyikho thina abanye ngaphandle kwe-CCC abantu nje jikelele bathi lolu khetho hayi akulakhetho olunje. Wakuwabona ngapha ukhetho olokuthi kuthweka kula ma-ballot paper. Ama-ballot paper kuya ngo-6 uzethwa ukhetho soludlulisiwe kwelinye ilanga. Ngitsho at the height of madness kaMgabe kakuzange kube le incompetence enje. Kodwa kakusimangalisi ngoba uMgabe wachiya esitshelile engakafi ukuthi lungamba othungamela ilizwe hayi ingqondo kayikho kagraspi nxa ukhumbula Dube wakwasitshela ngabo probity uMgabe. So azange simlalele ngaleso sikhathi sesikubona ke namhlanje sokuvele egcekeni ukubana sibuswa nje izimpumputhe.
Baba Gawule,
Kips uyazi ngiyadana kakhulu ukuthi uMlalazi xa ekhuluma esithi uMgabe wathi wakhuluma ngoMnangagwa ngoPresident Mnangagwa ambontu inza khona okwakukhulumayo uMlalazi kuyahambelana lanto lendlela uMgabe wayemthembe ngakhona uMnangagwa. Ama-committees wonke ayirana ama-cabinet committees lana amanye kwaske isikhathi ikwazi wamu-appointa waba ngu-vice president wayembona ukwenelisa kwakhe ukuthi umsebenzi uyawenelisa. And babekhuluma abanye khona ephathini phakathi abanye babekhuluma bathi uMnangagwa is a good administrator. Ngokunjalo vele uMnangagwa njalo uveleni uMnangagwa ngokuthi ngokwakhe yena uyasebenza vele ukusebenza kukhuthele kakhulu uyasebenza sibili. Indlela yakhona asebenza ngayo yena le etshengisa ukuthi bamphakamisa baze bamfikisa lapha agcina ekhona apho uMgabe. Okhona engizama ukuthi nginalifaye ilokuzeni le ekhulunywa nguDumane yokuthi uMgabe wathi uMnangagwa umuntu ongayenelisiyo. UMnangagwa uyenelisa yikho esikubonileyo khonokho. And ungakhangela even portfolios abahambayo aphathayo ngesikhathi enguminista ngesikhathi kucabinet kaMgabe wayevele ebambi. Asithini thina zihlobo ezithandekayo, siyabona umumo lo wama-elections lo usundlulile now water under the bridge. But mina into enginanzelelayo so
sonke isikhathi ikakhulu eAfrica la akula umuntu umuntu othi ama elections afike ngowinileyo othi odliwe ama elections are into esikhona but ama elections edlulile ahlangane imuli yezimbabwe esihambeni siye phambili
bamlalazi kuya phambili ukuwakhuluma ugawule esithi phela kuma-parliamentary lapha la kumakhansili libuthile endaweni eziningi yindaba lisithi kuqhutshwe kuhle khonapho kodwa lithi kukamongameli akuhambanga kahle
kule nto ubaba ugawule angayizwisisiyo nxa sikhuluma ngokhetho ngokungahleleki kwalo yebo i-opposition ithethe ama-seats athile ezindaweni zemadolobheni la kwezinye emakhaya kubomatnon akutsho ukubana bekukade kuqondile kulezo zindawo i-opposition yenelisile under difficult circumstances ukudefenda ama-seats athile lokuthatha back ama-seats athile kulezo zindawo abantu bezimbabwe abahlala kulezo ndawo bodwa nje balile ukuthi basetshenziswe izano siyazi ukuthi kwezindawo emakhaya abanye bebetshelwa ukubana wena uzatha wenelisa ukubhala uyevotelwa ngomunye umuntu njalo kwezinye indawo osobhuku bekulamatafula okuthiwa khona kuthiwa i-poll exit survey something like that zonke zenezo izinto ezimbi ezenziwe lukhetho obeluqhutshwa yi-ZEC idefendwa yi-ZANU PF khonokho kukhona okunuka santungwana uma simuva siya phambili ugawule uthi kufanele sibambane sakhile izwe sisiya phambili unfortunately ugawule nje selokho waba nguye esizoba ngezanu kwakulokho kuthiwa pamberi pamberi kasizake sifike kuleyo pamberi
lapho lizwe umnumzana Philip Gawule webazanu PF lo mnumzana Fortune Mlalazi owe-CCCC bexoxa lo Gibbs Dube we-Studio 7. Umhlangano wokuqala oqakathekileyo wezwekazi le-Africa owe-Africa Climate Summit ugqitshwe izolo eNairobi kwele Kenya abakhokheli be-Africa abangenela umhlangano bathethe isinqumo sokuthi kubuthaniswe imali ezasetshenziswa kusetshenziswa imithelo emitsha e-carbon tax yokulwisana lokuguquka kommo womkhathi kule nkuthazo yokuthi amazwe athuthukileyo abe yiwo akhipha imali eningi ezangena kulesi sikhwama obethunywe ngumongameli we-Melika kulo mhlangano umnumzana John Kerry wazise ukubana ilizwe lakhe lizakhipha izigidi ezingamakhulu amathathu zamadola e-Melika US $300 million yokuphathisa ekulinyeni kwezilimo ezingaphandle niswa ikuguquka komumo womkhathi e-Africa uThabo Kancube owe-Studio 7 obelethuba lokuxoxa lobe ngumthathi ntambo ogatsha lwezomumo womkhathi emele iZimbabwe umnumzana Ngqoba izidamangaliso Ndlovu
ukujela ukwenzakala eminyakeni ukuthi ama-presidents omongameli bamazwe banxuswa kumbe bahlangana kuphela kulokhu esikuthi i-conference of parties okuba khona injalo umnyaka ususiyaphela lo nyaka sebesihlangana e-UAE e-Dubai laphana uthola ukuthi kakhulu babuya bezoyenza ama-statements kukanti bekunethuba elebeliswelakele lokuthi bake bahlangane baxoxisane ukuthi kanti vele indaba le yokuguquka komkhathi sinanzelela ukuthi i-Afrika ayisiyo ebangele ukuthi sifike lapho esesikhona kodwa yiyo ezithola iphakathi kokunzima eqhongana lalokhu ungananzelela kithi khonapha eZimbabwe sokusenzakala phose minyaka yonke ukuthi sinama-cyclone kwenzakala phose minyaka yonke ukuthi ma kuqala nje isikhathi sezulu kwakuyumoya lolaka izikolo ziyathathwa izibhedlela ziyathathwa
ye sikhangela lapho umhlangano lo obuqakatheke kakhulu ulungiselela ukuthi kube lezinqumo ezihanjwa lazo nxa sekuyiwa emhlanganweni lamanye amazwe angekho e-Africa yiziphi izinqumo eziphume kulo mhlangano
okokuqala siphakamisileyo ukuthi thina njengesizwekazi se-Afrika
muthi esiphakathi kobunzima bokuguquka komkhathi, ikanti kakusithi esakubangelayo. Lokho sithe sifisa ukuphuma kuyo sobandla. Loko esibili, sithe nqabe sibe sihlangene kunyaka ophelileyo e-Egypt, e-Sharm el-Sheikh laphana, kwaphuma isinqumo esokuthi kumele kube lesikhwama esizaqondana lokuthiwa yi-loss and damage, i-fund leyi. I-loss and damage kukhangela ukuthi njengoba sasihlangane le ngozi eChimanimani nxa ukhumbula iminyaka embili emithathu, kakula sikhwama sokuthi amazwe nxa eselungisa ngemva kokubudlikela okungako bathola ngaphi imali. So thina sikhangelela ukuthi amazwe athuthukileyo abe yiwo afake imali.
Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje. Olivalelisayo nguPraxedes Jeremiah.